Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2022 ngokipsluve. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethwe bahambile basephinga kakhethi bakhona le ehlelweni lwe-Teachers for Equity.
Izakhamizi elubhane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for Equity sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchitsha kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isitishi sewange Thermal Power Station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki seqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesicatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubhane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo hathi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elubhane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZanu-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi sibatshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana, bethathwa befandiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo, abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala, ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethwe bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lwe-Teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees, sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela othisha abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana yakeza ukuthi hayi izifundo wonke esacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.
Unumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selubhane, sixoxe laye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitshwa kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isitishi sewange Thermal Power Station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesicitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi sekaribha lewange okubangele ukuthi abantu bethwale nzima bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebulawayo, Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube le mthelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu yiziqliwe ezingabe zihlezi khonapha eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa-ke sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise ukugoqela amakhandlela lawa amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbe sithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngamarandi, suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KG i-2 US dollars, i-2 US dollars asiyomali encane. Ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs uya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa usuthamuza ngothuke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazo kumnyama sokusesabeka. Kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo, yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambelayo abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandake lemiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yibo asebeqalisa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-aid seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4 5 uze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho lokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijayele ukuxhumana labo enkundleni ezitshiyeneyo, kungaba ngama-email, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libajiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangamajumi amabili lanye 21. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi kuzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyalaro Mazana odabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So just lokhu sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khona?
Ngibesendini because the authorities had advised us against going out, so been locked in sendini, but it's been wind and raining and it's last as low as siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosiloku sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwako eminingi lokhu i-flooded so siloku sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusoze kuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to be okay soon.
Singathi ukuhluphayo kade sikuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke imsebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe ukubhadala ama-rent lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, we are in Zimbabwe. And in King Abala, I would have electricity, power. But in Zimbabwe, as it says, Ankatoli reported to Kulomuni Ohanda. Esibhedlela kungeolimele asika kutholanga lokho.
Indawo lapho khona kolambo mazana kuthiwa kungaphi?
Lapha ngise Orlando, e-Central Florida.
Umnumzana Runyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolamba kwelemelika. Sixoxela ese-Orlando. Kutswana namhla linanze usuku lukazibuse selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uzibuse. Inhlalela izindaba yeStudio 7 umkhondo Sidube usethulela lolo daba kusebuhaveron kwelebotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likazibuse, umongameli Mkhwezi Masiswa kwelebotswana uthi uyajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe eselenzile lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse, kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali, kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka 1980 kwaulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya, kulo mehluko kakhulu engiwubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibusi walapha unguzibusi wabanye abantu. Nxa sikhanyela qathanisa lekhaya njengobana sikhala ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo, uzibusi walapha nguzibusi womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho sabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966, ilizwe leli kube kuliganga kungelamgwaqo kungelani kathi sinxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo.
IBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhululekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle, sibili lizwe elijula ukubisi. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke ezitolwa uswelile utho olufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo. Hayi khona yakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudlo, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Abawe ke bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usenkundleni National Stadium. Esigodlweni eHabroni lapho uZulu akadethe kwaqa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okutshiyeneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeliwe Melika obona ngezokuthengiselana unike ele Melika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho ele Melika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lo mphathi ntambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe i-ASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele. Ele Melika lathengisela i-ASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano novela emelika le-ASEAN. Umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni welemelika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo, ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla, ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko. Leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle, ezomkhathi, enhlelweni zentengiselwano lokunye. Ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilande ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo lwe-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba umncintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwentengiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke, kutsho u-US Trade Representative uTai. Kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano, amalunga e-ASEAN lawe lemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnerships olwasungulwa ukuhlolwa uMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula, njengokutsho kukaMongameli Biden.
Kwezemidlalo, uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekeketsha umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha ezwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dlala labafana sikhomba udlala, ngasejoyini army. Manje intend training army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barracks ukuthi kulo thomo osebrade ukuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bangihambise eLuwelan Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lami and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwa batrying one not even a minute. About 10 of them, is one after the other. But try.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professional. Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them. I used to train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsanqadube.
Uthamo uyangazi, yes. Uthamo wabuya efuna ama-tips futhi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya. Kanti ubuya efuna ukuthi ayisparinge nami. Manje ngathi kade ngifundisa umfana i-boxing, you know.
Intatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake
baye. Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibona nge Was a Friday ukuthi silanda namhlanje.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi uphokile. Was a Friday my sweetie.
Kuhle lo Woza Friday kuliviki siliqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star. Bacula bekoBulawayo. Asizweni kuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezatshisa sibanda.
Sasicabanga ukuthi asuke kuye kulunge afulele amaZulu. Sasicabanga ukuthi asuke kuye kulunge Afulela mazulu.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abathula ngayo isiqathami yaqumba qumba abalandeli balomculo abaningi. Innocent Smanda umelele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Nimele iqembu le indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kuMpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesuwa rekodile.
Na simhlolo yami abantu bahlisa utshani kwenzenjani na amaphoyisa sekuwampumsejemini zidlala phezu boshelwe khona awusuka madoda nabe politiki nabo basihlala umdlalo omubi qedi sixaba nesodwa nje
maye maye babo
maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoyiseni
basuka abatshintsha igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni ndawini
siyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi Indosakusa the Morning Star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambas
elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe namadlalaje alijumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osiwadlula emhlabeni nguye wasikhudaza kakhulu ngomculo
uSalansimba yekhokhen iminyaka shumi nasikhombisa ayifunana nisho lendebelishi yafa ngomlanjana bonke abantu mabayibheka bayibiza dubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima yonke le minyaka bengiphila kuyo
iqembu lendosakusa lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo bayatholakala kokuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intathena kuma-events wonke ongacabanga abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa the Morning Star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini
U-0771-633-860. Akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosakusa The Morning Star. Labe liphakulela uZulu idlade labo elitsha elithi isililo sentandane kobulawayo. Yibabizi labo kuhlelo waza Oza Friday. The Cause The Morning Star. Mpelasonto emnandikini lonke igama lamngeza Jesus Bang.
Yaphuma lesindaba zami kodwa kodwa baba ngiyasebenza lele mama
kodwa bamnyama kodwa bamnyama kodwa bamnyama kodwa bamnyama kodwa
bamnyama kodwa bamnyama kodwa bamnyama kodwa bamnyama asilandelene wevafana
bamnyama
awu bantu wazi kwaba mnandi lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dubane City libele phela veke lijukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.